So we see card descend about VOA in the belly.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 17 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Ukuqakathekile ukuthi siziqoqe njengabantu sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi.
UZulu usekhuthazwe ukuthi eqhubeke ezivikela kubhubhane lwe-COVID-19 lanxa nje amanani abantu abahlaselwa yilo mkhuhlane esehla kulezi nsuku.
Sikhona isifundo esiqakathekileyo njalo esikhulu esisiyibona.
Amabandla aphikisayo athi eleZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eleZambia eliqhube ngayo ukhetho. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho elizwe lakhe kwele-Afghanistan okuyinto esolwa ngabanye ngemva kokugenqulwa kukahulumende walelo lizwe ngamaTaliban. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu sekhuthazwe ukuthi eqhubeke ezivikela kumkhuhlane we-COVID-19 lanxa inani labantu abahlaselwa yilolu bhubhane likhanya lisehla kulezi nsuku. Ingcweti kwezempilakahle zithi ukwehla kwenani leli akutsho ukuthi abantu sokumele bayekethise ngoba lumkhuhlane ulakho ukuvuka njalo ngolaka. Zithi abantu kumele bayehlatshwa ijekiseni evikela lumkhuhlane ngobunengi. Sisiya emoyeni ugatsha lwezempilakahle belulokhe lungakethuli amanani abantu ababulawe yilumkhuhlane kanye labafunyanwe belawo izolo. Sixoxelo ake wamela isigaba seNkayi South edalele Parliamente umnumzana Abednego Bhebhe.
Umkhuhlane onjengo-COVID asomkhuhlane ukuthi sithi thina ngoba sizwa abanye bekhuluma besithi sokunganeno kumbe usunganeno bese sithi thina kutsho ukuthi usuphelile. Ungakhohlwa ukuthi umkhuhlane esisukelayo kathana ngo-2019 silokhu silawo kathesi ulokhu uqhubeka usibulala abantu abaningi. Ungakhangela abantu abaningi sebefile kusukela ku-2019. So kuqakathekile ukuthi siziqoqe njengabantu sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi sizivikele ngaso ngesikhathi sithathe okuqakathekileyo esiwungenza ukuthi sizivikele. Ikakhulu engakuqambisayo ukuthi abantu kufanele bagqoke ama-mask ngaso sonke isikhathi, bahlale bengahambi beseduze-duze kumbe bakhulumisane beseduze. Mina ngiyangithi ke njengoba kuthiwa 1 meter, mina ngithi hayi abantu kabathi 2 meters ngoba i-1 meter layo nxa ungazange uyimeasure usozibekwazi ukuthi imalimita achiyana kithi. So kasisebenzise ke o-2 meters, sibe sesisebenzisa ke lawo ngithi ngama-sanitizers bese sizama ngezikhathi zonke ukuthi abantu bangazi babuthana babe baningi kakhulu. Singaze sashiyeya lokho okunjengezinkomitsho okunjengamatshwala abantu yasica beshiye izikadi. Sikuqakathekise konkana bonani kuza sivikela singaze sakhangela ukuthi umkhuhlane unjani okwakade sikuphela.
Isike saxoxa kusikhatshana esedluleyo usithi wena umumo mubi enkayi njalo amajekiseni ebesilela. Usunjani umumo kulezi nsuku?
Angake ngikufakaze ngokugcweleyo ngoba ke ukusilela kwayo abesilela ngoba abevele esilela ukuza kwawo elizweni, aphinde asilele ke ukuthwala kwawo esiyezindaweni ezithiyeneyo. Kodwa ke ngokuzwa kwami engingakutsho kathesi ukuthi hhayi kulohluphanyana olokuthi akuseyikwela kusilela kwamajekiseni kodwa sokulithemba elisebantwini ukuthi kambe bayathemba yini ukuthi amajekiseni ayanceda ngoba abanye bagcina bebuza imibuzo eminingi.
Umnumzana Abednego Bhebhe wake wamela isigaba seNkayi South edalele Parliamente.
Yebo 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 mthaka zomuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa labatsha ngamalungiselelo okuvulwa kwezikolo elizweni ngesikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lilokhe lilwisana le coronavirus. Saphatha njalo udaba lokutholiswa kwabasakhulayo amathuba kwezentuthuko ngesikhathi kusanda unanzwa usuku lokuqakathekisa ungachiwa phandle kwabasakhulayo kwezentuthuko emhlabeni jikelele olwe International Youth Day. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo 8 ntambama.
Amabandla aphikisayo athi eZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eZambia eliqhube ngayo ukhetho lwalo. Umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngamavoti ayisigidi kulolo khetho ngomholi webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema wavuma ukusuka embusweni. Lokho kujabulise abanengi eZimbabwe abagoqela bebandla leMDC Alliance bona abathi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela njalo abayabe benqotshiwe ikakhulu abasembusweni bavume ukusuka esihlalweni njengomongameli Lungu. Sixoxele sikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iphithule maphosa.
Sithanda ukwenzela abantu beZambia amhlophe sibatshayela ihlombe ngokuba umsebenzi okhetho ngendlela elohlonzi njalo ebukekayo. Sithanda ukwenzela amhlophe ngempumela yokhetho lanxa nje sike sezwa imbiko lapha lalaphayana ukuthi kukhona kade begijimisa udlame labanye kade begijimisa ukuthi maybe bengariga i-election kodwa-ke overall ukhetho lwabo luhambe kuhle njalo kube le mpumela ebonisa intando kaZulu. Sisebenzela mhlophe.
Kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kulolu khetho?
Sikhona isifundo esiqakathekileyo njalo esikhulu esisiyibonileyo kulandela ukhetho lwaseZambia. Ukubana kuqakathekile ukuthi abantu njengesizwe baqakathekise ama-interests abo njengabantu kulokuqakathekisa ama-political parties kumbe inkokheli zama-political parties. Lokhu sikunanzelele ngemva kokubana abantu beZambia abazange bethwale nzima ukuthi beguqule uhulumende, betshintshe uhulumende ngemva kokunanzelela ukuthi ama-interests abo asengozini kakhulu ma sikhangela indlela ubaba uLungu lepati yakhe kade sebephatha ngakhona. So ngokubana baqakathekise ama-interests abo njalo bayawazi ama-interests abo abahlanganisayo agoqela i-economy, indaba ze-transparency, indaba zekulinganiswa kwamathuba lako konke okubalulekileyo empilweni zabo bakubone kuqakathekile ukuthi ama-interests lawo bewafake ezandleni zabantu abangabathemba bebasuse lapho akade bewabeke khona ngesikhathi sokhetho oludluleyo. Sebenanzelele ukuthi akusalandelwa ngendlela ababevumelane ngakhona. So kuqakathekile kakhulu ukuthi singaze sakholelwa kakhulu sathembela kakhulu kuma-political parties kodwa sikhangele ama-interests ethu ma sivota. Ngithemba abantu beZimbabwe babonile njalo bafunda kubomakhelwane eZambia ukuthi kumele senze njani njalo ukuqakatheka kokuvumela intando kaZulu. Lokho sikunanzelela kubaba uLungu osevumile ukuthi unqotshiwe njalo usevumile ukuthi uza kuba umbuso unikeza kulo osekhethiwe. Sithanda ukuthi sifunde lapho ngoba into eziqakathekileyo uma sifuna i-development elizwe njengabantu ngoba kumele kube lokuthula njalo kumele kube le-democracy ukuze impumelelo iqhubeke siya phambili.
Umnumzana iphithule maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu. Kusenjalo ingcwethi kwezombusazwe zithi ikusasa leZambia likhanya likhazimula phansi kombuso kaHichilema. Kuthe sokusobala ukuthi umongameli Lungu unqotshiwe isisindo semali yeZambia iKwacha sibikwa sikhwelile. uChris Gande weStudio 7 uxoxele intathelizindaba yeZimbabwe ehlala edolobheni leLusaka kweleZambia uVusi Moses Sifile Sibanda.
Hayi abantu bathabile lapha, abanye bathaya amavuvuzela benzani, abathabe kakhulu sibili ukuthi umnumzana yiChilema nguye osekhethwe ukuthi abe ngumongameli weZambia wesikhombisa. Angikholi ukuthi namhla abanye bake basebenza ngoba ngithi impumela yokhetho siyaziswe ngabo-2 ekuseni. Kusukela lapho vele kube ngumsindo nje vele bekugidinywa kugcwala yonke indawo emgwaqweni lapha kubomvu, wonke umuntu ugqoke izikipa zikaMr Ichilema. Of course mina kanginazo, kodwa hayi abanye ngibonte bazigqokile.
Kuyathembisa yini ukuthi umumo wezomnotho uza kuba ngcono ikakhulu nxa ukhangela abanye ukuthi uzasebenza lapho?
Kuyathembisa ngoba ngasihamba ngalokho asithembise khona yena ugcizelele kakhulu sibili ukuthi wayethilo nje wathi mhla engenize esikhundleni, mhla egotiwe, angithi kakazotshwa kathesi usamelelwe nje ukuthi bakwenziwa okwenziwayo. So mhla egotiwe wathi wathi yena ikhwatha lizahle liqine sibili, kumele lifike ligeyine kakhulu ngali lokhu zaivalu yalo agenest idola. But sibona bethi lanxa engakagotshwa vele ikhwatha seliqalile ukugeyina after sikhuluma nje liku-18 oyi-$1 isinika 18 khwatha ngefike phelileyo i-$1 ibisinika 23 khwatha. So yabona ukuthi ikhwatha nalo selisihayi lisiba lesisindo esikhanyayo. Kodwa angithi abantu ama-politician wesikhathi bayakhuluma bayithembise ngoba bayakwazi ukuthi yikho esikhangelele ukukuzwa. So kathesi yena sesikhumbu usetshilo so nathi sesikhangelele ukuthi sibone ukuthi mhla esekhetha amalunga elokhu ekhabhinethi yakhe uzafaka bani, ngoba ugcizelele ukuthi yena uzafaka abasha, kuzaba nabomama, kuzaba nabantu abasuka endaweni zonke zeZambia ukwenzela ukuthi kutshengise ukubambana kweZambia. Sibe ngike ngahlalisa ngisabala kodwa ndizengahlula nami ndinwa ukuthi ukhulumela ngabo ukuthi one Zambia one nation, esithi yena konke azakwenza kuzafisa ukuthi kube nokubambana ilizwe lonke libambane, ngoba okunye ulungu ubukhokheli be-PF akade sebekwenzile besebedale ukungazwani phakathi kwabantu nje abasuka endaweni ezithiyeneyo. So kuthola ukuthi abanye maybe abakhuluma olunye ulimi abasangenelani labakhuluma olunye, ikakhulu abakhuluma isiTonga okuyilo ulimi lukamnumzana yiChilema, ngoba bekunabanye sibili akhona amadoda othiwa ngo-Tishi Makambwindiza o-TPM vele bona kushouthi bekungavumi ukuthi umuntu akhona akhulume laye akhampeni engazange akathi asukelane lamatonga. Kodwa-ke uMr Ichilema uchilo wathi hhayi konke lokho ngakusho ukuthi ngabantu nje kade bezama nabo inhlanhla yakho ezombusazo.
Umnumzana Vusi Moses Sifile Sibanda intathelizindaba yeZimbabwe esebenza kweleZambia. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeNewsZimbabwe ithi umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenzele umongameli weleZambia omutsha umnumzana Hichilema Hakainde amhlophe izolo, wathembisa ukuthi inguquko efanayo iyeza laseZimbabwe. Iphephandaba leChronicle lithi kubhubhe uLydia Makhurane obe ngunkosikazi weqhawe lesizwe umnumzana Phineas Makhurane owayengumholi wekolishi leNational University of Science and Technology. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labakhokheli bamanye amazwe aseZansi e-Afrika kwele Malawi namuhla emhlanganweni weSADC Ordinary Summit. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani Studio 7 basakazi lonke, linjani? Ngiyalibingelela, ngiyalithanda kakhulu, inkosi ligcine ngazo zonke isikhathi. Ngifisa ukukhuluma nje okufitshane mhlawumbe ngendaba yabantu laba okuthiwa ngamapostoli akwamarangi. Uyazi ukuthi mina ngingumfundisi ngumpostoli lami because ukuthi umpostoli futhi igama elilodwa abantu bakaNkulunkulu abasenda i-message from each place to another kodwa ngimangaliswa into yokuqala vele ngalabo abantu mina ukuthi kungani besiba labafazi abangu 7 7 12 12 8 8 bekhatha abantwana besonto bebancane abantwana babakolonize i-brain bengabasesikoleni abafundi babantwana bonke nje bahlala bengabantu abangabafazi babafundisi bathathe babuthelela abafazi manje uma ngifunda iBhayibheli yazi ngilokhu ngizithupha kusukela nje zwakuzala kwalomntwana ukuthi kanti bayithathaphi le yokuthi bona baba ngabantu abalabafazi bonke labo ngoba eBhayibhelini kayikho leyo into engiyitholi iseBhayibhelini mina kuphela abantu ababethatha abafazi besiba baningi ngamakings and ungakhangela ngesikhathi samakings bonke amakings kazangasonte ngokuningi babo kodwa uNkulunkulu wayebathande basebenzisa ngendlela ayebasebenzisa ngayo u-Abraham bonke labanazange bahambe esontweni abazange basonte even one day kodwa uNkulunkulu wayekhuluma labo ebasebenzisa ngendlela asebenza ngayo are they kings or they are the leaders of the church ngoba nxa sikhangela konke kusukela kopho labophetho bonke laba bantu akade bengabantu bakaNkulunkulu besenda imessage yakhe ngendlela enjalo akekho ngitho lo yedwa umuntu owenza lento abayenzayo iyanyanyisa idoti basiphazamisa thina nxa singamapostoli bona bezibiza amapostoli akula amapostoli anje noma singabuzana wonke amapostoli angeke ayifakaze le ndaba ukuthi yaphila they are the rapists into ebuhlungu ukuthi baboje ukuthi uhulumende utholakale kubo laba bantu banyanyisa igama lesikristu ngendlela embi ayikho yonke lento abayenzayo ababotshwe bonke laba bantu bahlalelwe phansi bahlolwe kuhle kodwa sezibabopheke ngoba uhulumende simbona la engena kibo ngoba uhulumende wenza okwakhe okwepolitics akula muntu wepolitics osontayo kwesinye isikhathi ingase singisiza kahle kodwa labantu abaright ngoba ngipolitics is a dirty game bangena lapha kwenza liba mobilize abantu babathathe babafake emavotini so now so in terms ukuthi bazobabopha kuzaba nzima ngoba bengena kibo so laba bantu laba they are ruining isimo sesikristu babulala indlela yenkonzo ama-rapists
Livuka njani ku Studio 7 siyabonga ontungameli ojonga labo bonke engibakhothe amabizo abo mina ngithanda ukutshela iZimbabwe yonke ukuthi entweni zonke esizenzayo masekhuleke standards inkosi iza kusizwa zonke izicelo zethu zizazwakala kuphela ukukhuluma akuncedi but ukukhuleka yikho kuncedayo ngoba uNkulunkulu ukhona ulathi okwesibili ngapha eBinga asila okokulimisa last year kugajombo kasizuzanga ifertilizer ekwaneleyo kanye le mithi yakhona sizaso kakhulu isifiso ikakhulu ngapha esigabeni seBinga ePaso uKariangwe Road bakithi siyacela ingane singancedakala lathi sinesifiso salima khonoko okulutsha nokuyingcosana but akukwananga so nxa kukhona okuncediswa kakufike ngesikhathi esiyiso njengefertilizer ikakhulu u-ALOD sibe labo masinyazana ngoba kwesinye isikhathi izulu lingaba liningi inhlanyelo kayibe khona ngalesi sikhathi lingadlulisela phambili ukuthi kuzwakale konke umhlaba wonke ngiyabonga ngumathew ngapha eBinga siyabonga kakhulu singakhohlwa futhi okunye okuthi abantu kabagqoke amamaski abahlatshwe bahlatshwe ngoba umkhuhlane lowo mkhulu kakhulu uzasilimaza uzasiqeda bakithi sizwe seZimbabwe siyabonga
Sanibonani Studio 7. Lami ngiyajabula ukuzwa lisethula izindaba ezimnandi eziZimbabwe ezisindebele. Zimnandi zibuhlungu ngokufa kwelizwe elehlule ukuvuka nje ingana labantu. Hayi sathwala nzima ke thina. Saphila emazweni, siphila sisethuselwa njengenyoni emasimini. Pho thina singazaba ngabakabani thina amaNdebele. Sibalekele ngapi? Singena emazweni siyafa sivalekele eZimbabwe siyavulawa pho sibalekele ngapi hayi kunzima eZimbabwe shemu sesiphila njengenyoni asazi ukuthi singabakabani manje uNkulunkulu buzo sibona baba kulobunzima esikibo uNkulunkulu wethu hayi asathwala nzima thina amaNdebele hayi kodwa kuzolunga kuzobaphelela ngiyalibingelela lonke linjani elupani ekajana koNdebele ngithi liphile liphile lize likhokhobe livikele i-corona iyabulala yona ikhona ngeqiniso asomanga liqiniso i-corona ikhona
Sanibonani batata linjani kusitiyo sevini olubilile layo ngu-TP ngube umfana wesigodi ngiphasile inyilayo bantu bakithi ngicela laphana kini bonke bantu bakomthwakazi ukuthi ngicela livotele i-MRP ngo-2023 MTC kudala siyivotela kudala siyivotele iwini ngayenzi lutho sokufana lokudlala lokho esikwenza so cela sivoteleni i-MRP yilona iqembu eliphethe yonke into esayidini yakithi elingasiza siphumekelele kuduba esibhekane lalo ngicela laphana abantu bakithi ngiyabona
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukuhluthuna umbuso kwenziwe liqembu le-Taliban kwele-Afghanistan kuvikwa kulakho ukupha umdlandla amanye amaqembu afanayo agoqela ele-Al-Shabaab kwele-Somalia ngokubika kwemsakazo we-Voice of America. Umsakazo munye uthi izibhedlela zakwele Haiti zigcwele abantu abalimalele engozini yokuzamazama komhlaba ngesonto. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho eMelika kwele Afghanistan lanxa abanye bemsola besithi lokhu yikho okubangele ukugenqulwa kukahulumende walelo lizwe liqembu le-Taliban ngesonto. Kumbiko wethu lekumabona kude izolo uBiden uthe ukugenqulwa kukahulumende lo kuveza sobala ukuthi amasotsha aseAfghanistan lenkokheli yalelo lizwe abazimiselanga ukulwela ilizwe labo ngoba bebalekile. Uthi iMelika siyaqeda umlandu wayo ngokulolonga ibutho lakulelo lizwe lokuliphathisa ngamabhiliyoni lamabhiliyoni emali. Ngokunjalo utheka soze qhubeke thumela amasotsha eMelika ukuyafela abantu abakhanya bengazimiselanga ukuzilwela kumpi esileminyaka engamashumi amabili. Amasotsha e-Afghanistan ebesele elwisana lama-Taliban ewodwa kulandela ukukhethwa kwamabutho eMelika nguBiden. Kulabo abamsolayo besithi ujikele uZulu makhaza we-Afghanistan amaganyane ngokususa amabutho buthumuthumu, uBiden uthe iMelika siyafeza injongo yayo yokulwisana lezindlova ezazihlasele leli lizwe. Kube lenxabangxoza e-Afghanistan ngesikhathi amabutho eMelika esusa isizalwane zaleli lizwe kanye lezinye zakwele Afghanistan abanye bafa ngenxa yokunyathelana bezama ukugada indizamtshina. Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Lathi sonke simangile sibona i-government lama-leaders e-Afghanistan evaleka after 20 years benikwe 2 trillion imali banikwa le training yamasotsha 300,000 amasotsha all over the country. Banikwa lokutrainwa kwama Air Force pilots, banikwa nendizamtshina zangkhona ama-Taliban abengela konke khona lokho. So sibona into eshiwa ngu-President Biden iliqiniso ngoba ma abantu be-Afghanistan bengakwanisi ukuzilwela i-democracy ukuba uhlala kahle yabo khona ngale bona bengabanikazi belizwe hayi lapho kule nkinga lapho bebekhuluma besithi amabutho abo ever ready ukufesa iTaliban so bebekhuluma besithi hayi akusoze kube lula ukuthi iAfghanistan iphongu incibilika njengento esiyibonile okwathesa so mina ngibona sithi uPresident Biden lama Americans bona bathe they have 20,000 injuries abafana from 18 years to 30 years abanye abalutshwane bangama 40 years but i generation iyabisi lahlekile yona le abanye baqhumeke inyawo abanye baqhumeke izandla abanye balimala amakhanda because of bomb fragments lani but bona abantu beAfghanistan bengafuni ukuzilwela so khonoko mina lami ngubonayo iAmerica khonapho is correct
isinqumo sikaBiden lesi ubona singaba lomthelela yini kukhetho oluzayo sibone mhlawumbe abanye becine bevota bekhangela ukuthi uluphathe njani udaba lweAfghanistan lolo
engubona lapha is the American public ibisidiniwe ngokuba the world policeman ngoba singakhangela ihistory yeAfghanistan it's not the first superpower eyahlulekayo to fix or ukungenisa i-democracy in that country sibona ukuthi ama-Russians lawo in 1989 bashiya kunjana ngoba labo bayesebehlulekile to put Afghanistan in order ilizwe langikhona is just like that and kulama-tribal affiliations amaningi and then sibona ukuthi i-central government khona ngale ayisebenzi kusebenzisa abantu abasebenzisa amandla to rule that's how they get that country going singakhangela history so uPresident Biden la ukhulumile wathi yena i-democracy cannot be instituted in a country abantu abangafuni izinto ezinjalo sesibuya kuma elections alapha abuyayo la angiboni mina with the voting base ngoba sibona ama results aphuma izolo athi ama Democrats 84% wanted the war to stop and they said it was the right decision 52% of Republicans 66% of Independents so singakhangela ama numbers ona lawo sithi hayi umnumzana Biden is currently on a wave engazange ibonakale ukuthi he has 52% support ama Republican
ela kusasa le Afghanistan ulibona leminjani phansi kombuso wa Taliban
mina ngibona there's gonna be another warlord ovukayo ngoba siyakwazi ukuthi i 300,000 zona lezi zamasocha they are going to regroup baqalise futhi impi khona ngale because that area behlala kulwisana so ngithi mina singabanika maybe 1 year 2 years from now iTaliban la iyabe isibona umlilo ngoba amasocha onke lawo ancibilika among the people they'll come back sebefuna ukukhipha iTaliban again and then khonapho sizabona ukuthi abesukuhamba njani i-sharia law abayichuchisa among the people ukuthi balandele zona lezi naleyo mthetho I think khathesi abantu sebe-experience something different kuzaba le nkinga so angiboni iTaliban being successful in the coming years ngoba abantu bangikhona beAfghanistan if they decide to take over their land angiboni kubahlupha lapha
umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe ephethe sekuseni ngebezihamba phambili uZulu sekudazwe ukuthi eqhubeke sivikela kubhubhane lwe-COVID-19 lanxa amanani abantu abahlaselwa yilo mkhuhlane esehla kulezi nsuku. Amabandla aphikisayo athi eleZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eleZambia eliqhube ngayo ukhetho. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho elizwe lakhe kwele Afghanistan, kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.